Uleso mizu esikhulu lonyaka eZimbabwe esangelwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino esenza izulu linganiphosa elizweni lonke nakwamanye amazwe. Unkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi sevokole insiza uthi ukutsha kwamadamu amaningi kulesi siqinti sekudala ukuthi inkomo zife ngoba sezibanjelwe emadamu agcwele udaka.
Inkomo azisela kudla, azisela manzi, zitshona zibhoda kwezinye indawo. Amadamu asetshile sokusela udaka, zingena phakathi ziyabanjelwa, zitshona zidoswa, ezinye sezifela phakathi. Hhayi, umuma wakhona ubuhlungu kakhulu, asikwazi ukuthi singenza cebo bani. Okungukuthi ngathi siyathola amanzi loba sisihluphe kulokudla okulutshwane kube ngcono. Manje konke kakusekho, hhayi, umuma kawumuhle.
Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi seMatobo laye uthi isimo sibi kakhulu lonyaka.
Indaba yakithi lesomiso esibuhlungu ngoba lonyaka kubi ngendlela yokuthi alizange nje vele libe enough izulu kumbe ligcwalise amadamu okwenzela ukuthi ngalesi sikhathi kweminye iminyaka siyabe sithatha amadamu edabe sakugcwele inkomo zingahambela amanzi. Ngalesi sikhathi sebusika amahlamvu esihlahla sethinta itheka sezowakhuma phansi.
Umnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila kawa 13 eGaranemba uthi sokufe inkomo ezimbalwa esigabeni sakhe njalo ezinye sezicuba.
Isimo senkomo sivi esezifile sofa lapha zibulawa yikhona lokhu ukuswelakala kokudla. Ngithole abadala bantshela ukuthi ziyakwana ezinhlanu sofa, kodwa ezinye sezivuswavuswa okuvele kungasobe kuzincedise njalo. Akute kubuye ukudla kaphesi kulokuthi kuye abantu sebezinkomo kuyaba kungasanyela lezo ezikhona kwalithi yazo eyabe ingasavuseki.
Ingcwethi yezifuyo ugatsha lwezokulima lwe-Agritex eMatabeleland South umnumzana Zondani Mthema uthi imbiwa asebeyitholile iveza ukuthi sekufe inkomo ezingama-23 yabolelima kude gwanda ezilitshumi lanye sezibulewe yindlala. Kusukela nyakeni inkomo ezifika 10,000 sezafa esabelweni lesi ngenxa yendlala okuyinani elikhangelelwe ukuthi lizaqongwa okumangalisayo lonyaka. Kusenjalo ummeli wedale lephalamende eGwanda South umnumzana Umphile Marobi ukhala ngokutshontshwa kwezifuyo kulomhlubulo. Ekhuluma esikolo seManama kuviki edlulileyo lapho umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Madi abesethekelela khona ukuyakwethula isipho sama-laptop. UMarobi uthi kusasa abafundi laba iluvilibana ngenxa yamasela atshontsha inkomo eziyizo ezithengiswa ngabazali babo ukuze baye esikolo.
Abantwana laba abalapha kungenzeka ukuthi next term bengaphenduli ngani, ngoba inkomo zaboyise eziyizo ezithengiswayo zibhadala ifizi sezitshontshiwe ngani, ngoba ibhanga labantu bakulumango zinkomo.
Ukutshontshwa kwezifuyo ezibaliswa ababhemi kanye lembuzi kubhahile esabelweni lesi kungenani leziseziso ezethula imithethwandaba kulabo ababanjwayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.